Uhlelo lwethu esilethulelwa yinhlanganiso yeHabakuk Trust lwemaphandleni namhla sixoxa ngokuswelakala kwezimota ezithwala uzulu esigabeni sewuwana ebulilima Ward 8. Ukhansela Elliot Dube uthi bathole nzima abantu ewuwana.
Silohlupho sibililo lwe-transport. Ezinye izinto ezikhona ukugugudeka komgwaqo. Imigwaqo igugudekile, ungangokuthi labo mhlawumbe abe-transport babe bekhangelele ukuthi into zakhona zizabahlupha ngenxa yemigwaqo. Nathi siyafaka imigwaqo kule ndlela zokuthi lapha abe-ema bezamele ukuthi siyavala imigwaqo, sibayele sincedise sihamba sivalise amagalisi. Sivala ukwenzela ukuthi mhlawumbe sincedakale ukuthi imigwaqo ilunge. Ilohlupho kakhulu abangithwini. Especially nxa sikhangela abantu abaningi lapha ezigabeni, kabala ma-finances, kabaholi, kabalani. Mabezithwele especially kuba nzima ukuthi elale esitopini thola ukuthi ilanga lakhe mhlawumbe sebizwe esibhedlele ukuthi kabuye esibhedlele kutholakala njengalelo langa kakulabhasi sizayiqisa kanti ngalo fanele aye athendwa.
UDube ugcizelela esithi
ibhasi akusilabhasi esilayo. Sithatha imota zama-individuals. Yizo ezilayo, yizo esizisebenzisayo. Lazo ezingahambi everyday. Eziyi-week nje ukuthi Monday to Friday. But izahamba yona ince ngomvulo la Friday. Ince yona ifuneka ngolwesithathu sokusuka lokunzima khonapho.
Unkosikazi Sibonakaliso Nkomo uthi ukuswelakala kwezimota zokuthwala uzulu kwenza kube nzima ukuba bathole ababalisi.
Ababalisi kabahlali ngenxa yendaba ye-transport. Especially laba ababalisi abancane. Kabakubekezelelo kuhamba o 10 kilometers to 12 kilometers belandi transport. Njalo kuyenzeka ukuthi nxa efanele ukuthi khona evuke esiya koBulawayo noma esePlumtree, uthole ukuthi akula transport semele ehambe inkalankathi yamango noma nxa esevelela le nxa esethe wahamba ekubuyeni kwakhe, uthole ukuthi uyehlela khatshana ulomthwalo uthwalayo. Sebebuye kwesikhatshanyana bevalelisa behamba bechiya umsebenzi laphana esikolo sakhithi esendutshwa. So ngalokho abantwabethu kabayazi lutho ngale ndutshwa ngenxa yakhona lokuthi amatitsha ayabuya atintshatintsha ngenxa yohlupho lololo olwe-transport. So kakhulu i-transport siyayidinga kakhulu ewadini yethu.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Eleni Ndlovu.
Ngokuhlala ngisevillejini yentambana sihlutshwa i-transport lapha ewuwana. I-transport akayitholakali, sihamba nzima mase siyePlumtree, sihamba nzima mase siya koBulawayo. KoBulawayo ke kunzima ngoba sichapha umfula sisiya eTsholotsho. Kube kanjalo la sezikolo lapha kuthwalise nzima ababalisi, bagcina bengabi nokhala nokuthi beqhatshwe endaweni yentambana. Isikolo sethu sitsha sisafuna ulwazi olukhulu kakhulu ababalisi abafundileyo sibili abahamba imango, kodwa ngenxa yemota engatholakaliyo kuba nzima. Babuya bebuye behambe, sigcina abantu abethu bengasisela kufunda okutheni, ngoba mali abo bekhona ngapha balemizi yabo abaningi bahlala koBulawayo. Mase bethe babizwa usemele adingelwe umuntu omphelekezela esiya phetsheya eTsholotsho, 12 kilometers ma usuke entambana usuke ulanda umgwaqo waseTsholotsho.
UMnumzana Mpumelelo Ngwenya uthi sokulesikhathi eside bebhakane lohlupho lokuswelakala kwezimota ezithwala uzulu.
Ntambana village yesile problem e-transport okweminyaka engama kuba 16 to 17. Asiyitholi impela, ongakuthi siphezu kwendlela ukuthi sizame ukuthi singathola amabhasi noma any transport nje yabe iqualify ukuthi ingangena emgwaqweni lowo ikwazi ukuthi sincedise. Plumtree sinezidingo zakhona, asikwanisi ukufika lawayo, asikwanisi ukufika. So u-councillors uyazama impela ngayo yonke indlela, but isimo senesesikiso ikakhulu isesenza ukuthi vele i-transport noma singabe sithi ayidingi sithole ukuthi usizo lwethu luba sekudingi. So iningi lethu vele sukigivaphile ukuthi khonapho lapho sesisuke sihambe khona mevabo 2 to 3 hours usiyadinga i-transport sesibhele sibhenefitha lapho. So yiyo into ekhona esihluphayo vela kakhulu endaweni naleli. so angazi ukuthi nathi kwabanye abaphambili nawo mara ngabe noma bezwa lezikhalazo zethu mazama ukusinikeza amandla ukuthi singancenga sithini noma singazama singena kuphi iminyango
okwalamhlasi malapha ke kwezemaphandleni sizabe sikwesinye isigaba ngeviki ezayo sile nhlanganiso yeHabaku Trust.